Endabeni zethu namhlanje lelo Mike Hove mhla ka 21 zibandlela 2019 umthethandaba waphezulu owe High Court unquma ukuba ukuvalwa kobulembu beinternet ngohulumende bekungaphandle komthetho. Izakhamizi zakobulawayo seziqale ukulahla impahla ezigoqela okudliwayo kanye lempahla yendlini esebenzisa ugetsi abakuthathe ngeviki ephelileyo emavinkilini ngesikhathi abantu betshengisela ukusola uhulumende ngokungayi emsebenzini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Rusty Markham ongummeli njalo weHarare North edalele ephalamende engowebandla leMDC uboshwe eHarare kanye lomnumzana uJaffet Moyo namhlanje. UZulu uveza ukukhathazeka phezu kokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abesezifundweni zesekondari kusiya kwabeleminyaka engamashumi amane abathatha okudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela umumo oseZimbabwe ngesikhathi abezomvikela behlukumeza uZulu besithi bazama ukuvimba okunye njalo ukutshengisela kokusola uhulumende. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kumbe enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz kusho 12. Lingakhohlwe njalo ukuthi sikhona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.